ibandla le-Triple-C libandla labantu. Yikho ke sivumelene lama-stakeholders esithi ngomakhelwana. Savumelana labe-church, lama-trade unions, lezakhamizi, lama-residents association. Sakhetha sindawonye sisazi ukuthi singakhetha sisodwa kuyathiwa sifake abantu bethu esithi ngesikhiwa imposing candidates. Abantu bonke bayakwazi ukuthi iminyaka eminingi abantu bebekhethana izakhamizi labantu abaningi esithi ngama-stakeholders basabe ngaphandle. Into le sibona ngani yiyo efanti yenziwe ngabantu ngoba abathungameli bafanti bavele ebantwini hathi ukuthi bazifake. Sayithi iparty le Season Coalition for Change ibandla lenguquko elivele ebantwini. Abantu bazikhethele noma thina abathungameli sede sifisa ukuthi uJohn engene ume etshiwe ngabantu ohlala labo singobani. Yikho ke thina sithi amalunga akhethiweyo abantu bayabazi ezigabeni zabo bayabazi.
Kulabanye abasola indlela elisebenzisileyo ukukhetha labo abazancintisa bemele ibandla lenu. Abanye balaba bantu ngabanqotshiweyo. Kasi soze sibone yini abanye bebhalisa kusasa abanqotshiweyo befuna ukuncintisa bemele ibandla lenu, kuthi mhlawumbe abanye labo bebhalisela ukuncintisa bengama independent candidates.
Abantu balemvumo uma befuna ukuzikhethela ukuzikhupha ebantwini besiya kuma independence hatshi bavunyelwe, kodwa okwakhathesi asikaboni intsholo yedwa obhala incwadi wakhonona ngoba konke lokhu sikwenze labantu. Kanti uma uphi umsebenzi ngabantu uthunyiwe, bangayekeli ukukuthuma sungathatha intonga ubalwise ukuthi kungani lingandumanga. Sivela khatshana lo mzabalazo, sesihamba ngonyawo olutsha. Unyawo olutsha ukuthi abantu bazikhethele izinceku zabo. Thina asilamashefu silezinceku. Ngalokho umuntu ozaphambuka okwakha manje hayi indaba yakhe. Thina lapha sivikela ama-candidates ethu ngoba siyakwazi utekele bake bamenza sonesi bachiya sebemvuthuzile mhlawumbe ama-nomination abantu bonke sebehlumukile. Thina sithi sihamba lozulu. Uzulu ngiyozikhetheleyo. Yikho ke abantu abaphume emkhubeni emdala ekuhlala lokhu esilandela izinto ezimbi. Thina sesifunda ngokubona ukuthiwa experienced best teacher. Ungakhetha umuntu ongavele ebantwini uyafike ezihlalele ebe yi-missing member of parliament, umuntu ozabuya kanye sedinga amavoti.